Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuMbimbitho 2022 ngontungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje umlandeli webandla leCitizens Coalition for Change omkhulu umnumzana Godfrey Karembera odume ngegama lokuthi Mazibaba Beshanduko utshaywe ngamapolisa walimala kakubi namuhla waphinda wabotshwa. Uhulumende usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kusukela ngeviki ezayo. Abanye bancoma elemelika ngokunikeza ele Ukraine izikhali zokulwisana lele Russia ezibiza isigidi ezingamakhulu ayisishiyangalombili zamadola $800 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umlandeli webandla leCitizens Coalition for Change omkhulu umnumzana Godfrey Karembera odume ngegama lokuthi Mazibaba Beshanduko ubotshwe ngamapolisa eHarare namuhla amtshaya walimala kakubi. Amagqwetha akhe awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uvalelwe eHarare Central Police Station njalo wetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. Ibandla le-CCC lithi uKarembera ubotshelwe ukugqoka isembatho saleli bandla esilithanga kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bavotele umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa lamalunga alo. Umazibaba Beshanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengamapostoli esilithanga okungumbala we-CCC. Njalo uvame ukubonakala egida ethwele umqwayi emhlanganweni yaleli bandla. Imfanekiso esenkundleni zebulenjini ibonisa elimele kakubi emhlane. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi liwubonile lomfanekiso njalo lusadingisisa ukuthi kuhambe njani. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi baya kusola kakhulu okwenziwe ngamapolisa.
Sibamba ohangaphansi namhlanje kukhulu lokho kwenziwe ujaha lo olilunga le-Citizens Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo siqinisile ukuthi kugolomba inyoka esemlindini besenzela ukuthi abantu bangaphindisela njengoba iconstitution siniyavuma okuthiwa ukuzivikela i-safety defense. Bafuna ukuthi abantu beZimbabwe bangazonda bavuke babe sebedubula abantu sebecitsha sebekhansila ama-election. Sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strongest terms we condemn the barbaric act, cowardice, lokwesaba izithunzi zabantu. Ubaba lo esithi ngumfundisi wethu oshumayela faka intshukuntshu lomdlahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estrithini bambhula bamenza lokhu. Amanxebala kambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela ama-major street bangathini ngabantu abalohluko olunjalo? Abantu bafanele ukuthi khathesi babone sibili ukuthi bengenza njani, ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa. Yikho bekusala bekhala ngama-sanction, bangabona ama-sanction sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokho becatsha ngawo sesimelele ukuthi bonke abaze abantu beZimbabwe bakuhoze bangena bangena ezistreetini peacefully be demonstrator ngocuku olenziwa uZulu weZimbabwe. Umbuzo omkhulu ukuthi uPresident Mnangagwa lo deputy wakhe uChiwenga bathu dlame lungabi khona eZimbabwe lokho siyabaxaka izela kanti batshela bani udlame silubonayo khathese luvele emapholiseni amapholisa azakhuzwa mbani azalaywa mbani sesimelele ukuthi amapholisa achayele umemba yethu le ayisemthethweni sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani ngoba siyahlaloke sithi hayi udlame asilufuni ngapha ebusuku lijojozela abantwana amapholisa asebenza ngomthetho asebenza ngeconstitution afana ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze iconstitution uma sokusiba nje ngubani ozalondoloza iconstitution ngubani ozavukela abantu abangalamandla yikho silapha nje siyacebisa upresident weZimbabwe iparty yakhe ukuthi hathi bo abantu beZimbabwe abafuni kubuyela kugugurawundi ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaqedwe egugurawundi sokuyigugurawundi yesithathu yini saba le gugurawundi yabulala abantu ngo-1980 kwabuya umrambatshina khathe sokubuyale ekunew dispensation sithi mayuyu thina sifuna i-peace and tranquility sifuna ukuhlala kahle.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Lolu hlelo luzaqala ngomvulo ozayo mhla ka-21. Ugatsha lwezempilakahle luthi luzahlaba labantwana abaleminyaka esukela kwelitshumi lambili 12. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathali zindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka komkhathi kanye lezowethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue to adhere to the laid down World Health Organization and national protocols at all times. These protocols include the following: wearing of masks at all times, washing of hands and observing social distance. The citizens are being urged to be on their guard at all times to minimize symptoms.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization, iWHO, kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngasebe kunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic should be given much attention by at least meeting that 15% threshold as per the requirements of the Abuja Declaration.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lutholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama priorities ethu lo hulumende bamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhangele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo noyezinto ezingancediwo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga layizolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesingisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Letale lePhalamende elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa usemangalele umphathi ntambo kahulumende umnumzana July Moyo kukhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission emethesa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwempompi zokudonsa amanzi kunhlelo zogatsha lwakhe. Umliswa uthi impompi lezi zibiza izigidi ezimbili zamadola emelika i-2 million. Kodwa uthi inkampani eyaphiwa imvumo yokuzithenga ngumnumzana Moyo ingahlolwanga ngokusemthethweni yathi zibiza i-9 million. Khona athi kukhomba sobala ukuqilibezela okwabakhona. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Moyo kumbe inkampani le. Abanye sebenqome elemelika ngokunikeza ele Ukraine izikhali zokulwisana lele Russia ezibiza izigidi ezingamakhulu ayisishiyangalombili zamadola emelika i-800 million. Kulabanye njalo abathi lokhu kuza kwezela limpi ngoba umongameli Vladimir Putin wele Russia eselolonga ibutho elikhulu eligoqela abasebenzisa imikhumbi ethwala impopo yombhuqaswe. Kubika uGibbs Dube.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqhakathekileyo etalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zawole Russia ezibhomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Muzi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la iUkraine yahlaselwa, so la ukuthi besonge izandla akula ngenye indlela, kumele la iUkraine ma izikhali zikhona akuliwe ngoba manje ukuthi ukukhulumisana sokwehlule.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kukhangelelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla.
Ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we-Ukraine ukuthi ufuna usizo, okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona sime lawe. Kodwa kumthelela wakho yikuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele. Ngoba ilakho futhi ukuthi ngacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane. Njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhulu eliyimelika kulabanye futhi abangane abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden. So yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF.
Umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden uthengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Ungathi ubona amazwe ethubelene kanje, ubona sokubulawana kanje, wena ube nguwo okhwezelayo, uyabusilwe ngumuntu onjani? Ngabe engumuntu ozwayo, umuntu ozwisisayo, ngabe uba ngumlamlankunzi, hatshi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesipha izikhali abanye olunye uhlangothi ukwezilulwise olunye uhlangothi. Lokho yiko kutshengisa ngempela ubana vele iAmerika nangwayo idla vele ngobudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo. Sikubonile kusenzakala e-Iraq, sikubonile kusenzakala e-Libya, siyakubona kusenzakala e-Afghanistan, kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians. Kwenzakala indawo eziningi kakhulu, bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu. Bona babona kuyi-industry egcweleyo, babona imali nxa kusiba lento ezinje. Noma thina sibona igazi lichitheka, sibona ukulahlekelwa imphefumulo, bona bazibonela imali nje qha. Ngoba ngabe ngumuntu ozwayo, umuntu olozwelo, ngabe uba ngumlamlankunzi, ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umlota, hathi ubana aphe abantu izikhali.
Bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe. Uncube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako.
Kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele. Ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona iphakwa ngalindlela, iphakwa kufakwa izikhali, kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa, kuzaba isikhathi eside. Akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufaka izikhali iphelelula.
Okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni athiyeneyo kwele Ukraine, njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi etshola imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine. Umnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla, lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana lo Putin. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokhetho lwama-by-elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi banengi abantu abasebenzisa izidakamizwa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi iningi labo bakuzwekazi e-Afrika. Ithi lokhu kubangelwe yikuvalwa kwezikolo nokuswelakala kwemisebenzi emhlabeni wonke jikelele ngesikhathi kulwiswana lomkhuhlane we-COVID-19. Abajabuka kwele-South Africa abafunda kwele-Ukraine sebephendukile ekhaya kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwelizwe leli leRussia. I-Associated Press ibika ukuba abafundi laba abaningi bafundela ukuba ngodokotela. Ele-South Africa lizama ukuthenga izifundi ezifika amajumi amahlanu 50 ezifunda kwele-Ukraine. Ele-North Korea lithulezwi ngokwenzakale izolo kulandela ukuzama ukusebenzisa isikali sema-missiles esidubuke emoyeni kwagcwala izihlebo yonke indawo duzane ledolobho le-Pyongyang. I-Reuters News Agency ibika ukuba elo-North Korea belizama ukulolonga isikhali semisayile kuzokwenzakale lokhu. Akwaziwa ukuba kulabantu abalimeleyo kumbe abafileyo kusehlakalo lesi.
Iya pambili imikankaso yokhetho lwama-by-elections njalo amabandla ancintisayo akhangelelwe ukwenza imihlangano endaweni ezijiyeneyo ngempelasonto. Imikankaso le izaphela sokusele insuku ezine ukuthi lwenziwe lolu khetho mhlaka 26 ngomgqibelo weviki ezayo. Sixoxele umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, umnumzana Kwanele Hlabangana.
Sina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, RPZ, sizimisele ke ukugijima ngalolu khetho. Silabo abasimelayo kulolu khetho enkulumane constituency for member of parliament. Silobaba uGregory Ncube, kuthi njalo ephumula for a member of parliament silobaba uStanford Nyoni, naku ward 12 elobhengula silomama uEsnat Khumalo omele ukuba ngokhansila. Lukhetho oluqatheke kakhulu kithi njengeparty ngoba iparty yethu sasentsha isakhula. Siqale ukungena kukhetho ngo-2018, kungakho ke sikhangelele ukunqoba njengoba ubuza ngendlela ephezulu kakhulu. Sesingenile ebantwini sakhulumisana labo, sisenza lokho abathi yi-door-to-door campaign, besingena indlu ngendlu sikhuluma labantu ngoba thina siyananzela ukuthi ukhetho lwama-by-election lwazalwa ngenxa yokuthi bekungala kuzwanana phakathi kwamaphathi athile. Abantu bengasaqakathekisa imfuno zabantu kodwa sebeqakathekisa kakhulu izikhundla zabo. Ngakho thina sithi nxa kuyiwa phambili akukhangelwe kakhulu ukuthi abantu bona bafunane, hathi ukuthi baqakathekise izikhundla.
Siyabona ukuthi abebandla le-Triple C bahlangana lodlakela kanti njalo bayahlukuluzwa. Lina alikahlangani lakho yini lokho?
Thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe siyakusola kakhulu ukuhlukunyezwa kumbe ukwethuselwa kwalabo abaye bengenela ukhetho. Ukhetho akumele angalwenzakale kulabanye ababotshwayo kumbe abatshayayo. Sifuna kube lokuthula ngoba nxa kulokuthula ilizwe liyaphumelela, njalo abantu kumele bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile, hathi ukubanjwa ngamandla. Hathi thina besingakakuboni ke lokho okukhulunywa ngamanye ababandleli watshoyo, besingakahlangani lakho. Kodwa nxa kukhona siyakusola kakhulu. Ngilethemba nxa sesiya kumnyaka ka-2023 akusize sibe lakho lokho. Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu bahlukunyezwe ngesikhathi sokhetho.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngumholi webandla le-Republican Party of Zimbabwe. Sixoxe njalo lelunga le-Triple C umnumzana Edwin Ndlovu oncintisa ukuba ngukansila ka-Ward 8 koBulawayo.
Amalungiselelo okhetho lwama-by-election luqhubeka lusiyaphambili luhamba kuhle kakhulu. Izakhamizi ama-citizens alithembisa ibandla le-Citizens Coalition for Change i-Triple C ukuthi bazalivotela. Uhlanganisela khona lapha koBulawayo, lapha esibhoda khona singama-candidate hatshi abantu bathembisa sibili. Phezu kwakho konke abantu bathakazelela ubukhokheli bomongameli wethu Advocate Nelson Chamisa, abantu babuthanda kakhulu bayamthanda. Yikho ke bathi hayi konke abazabemele ibandla leli le-Citizens Coalition for Change bazalivotela. Ahamba kuhle amalungiselelo koBulawayo, yebo kuhamba sikadibani asikahlangani lokuhluphayo kangako, kodwa abantu ke benelisa ukuthi bangene ke bacela amavoti kuzakhamizi kuma-citizens njalo ayathembisa ama-citizens.
Uyatsho ukuthi bayathembisa abantu ukuthi baza kuvotela, wena ubathembisani?
Abantu bathembisa sibili, mina ke ncintisana ku-Ward 8 koBulawayo, imizilikazi ngubo enja Thorn Grove le-Paperfields. Abantu bathembisa ukuthi hayi bazamvotela bangukhansila wabo, ibandla labo le-Citizens Coalition for Change bayalithanda kakhulu. Lami ke ngiyabathembisa ke ukuthi bangamvotela ke kuma-by-election analabo yayo. Ngizaba isigijimi sabo esizahamba ekhanseleni siyefaka ke ama-by-laws azancedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo, ancedise ukuthuthukisa izakhamizi ze-ward, athuthukise umuntu wonke okoBulawayo. Sincedisane njalo kweze-service delivery, indaba ezihluphayo zamasuwa, indaba zamanzi, indaba zemgwaqo, agqoleyi bakithi efileyo elama potholes amakhulu kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi nisebenza labanye abakhula bami amanye ama councillors izinto esizazikhangela zona lezo ukuthi zilungisiswe. Njalo bayatsho njalo ezakhamizi zika ward 8 ukuthi ke zifuna ke umkhokheli othumekayo ozaba umessenger ngesilungu ozaba egijima esalapha lalapha abamthuma khona. Ngiyathembisa ukuthi hayi ngizabanika ubukhokheli obunjalo okuthiwa ngesilungu i-70 leadership.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 8 kobulawayo ekubandla le-Triple C. Lobanje imingcele yeZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo efunakalayo kwele Botswana efana lokuthi umuntu kumele abe hlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kubika umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imincele emavikini asanda kudlula, kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono. Kodwa noma nje sokuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19. Ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume uhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We have got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyalifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then now we call fully vaccinated. That means our sangeni were Botswana. So kubulale i-business njalo sokuza affect i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu yabanye kakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa suthathele i-profit yakho in the form of forex usinikwa iZimbabwe dollar, imbona ngani wenza i-business zingakhuli. I-incentive lana abathi bona incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho. Bekwini i-forex yakho, imali yakho in the form of RTGS codenamed as incentive. Mbona ngani akukho right. Remember during ukugone ngobank governor sasithola ama 3% ukuthi we manage to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyincare usiya yenza ama expenses lawo ayisiba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlack Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination. Ukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afforde at a time le-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhrosile amaboda siba lezi khadi ezithize sizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla zokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulohlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Kuze sinazelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rands nama-US dollars. But ngapha kobulawayo nxa sizithengisa ama-customer ethu amaningi ngama-77 abahola i-bond RTGL plastic money okuthi at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani lokuthi esihode ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi nabo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena ubuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane uchapha imincele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kwe-COVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emngceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawo David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga iJackson yokuzivikela i-COVID-19. Ngingumqondisi wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Asibeni sonke kweza kusihlwa ngo-half past seven. Imi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.